ibusi ibutho kayisilo libusi ilizwe, ibuthi ilizwe libuswa isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso weZimbabwe alilakho lokuthi ibutho lizakuthi lizakuthi. Ibutho lilawulwa isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso yise siyakutho ukuthi ngabe sibanje kubanjani kusolithe isisekelo sombuso kuphela. Okuyokhuluma ngokuthi ubani uzathi ubani uzathi akukho lokho. Vele isisekelo sombuso yise siyinsika, yise simqoka, yise sibusa ilizwe. Ilizwe kalibuswa umuntu, libuswa isisekelo sombuso kwaphela. Akula into ekhona njalo ukuthi kuthiwa ubani uzathi ubani uzathi akukho lokho. Akula njomthetho womhlaba onje okhona obekiweyo uthi wona isisekelo sombuso yiso esibusa ilizwe njalo yiso esimele sihlonitshwe. Isisekelo sombuso yiso esabunjwa ngabantu, yini ilizwi labantu. The voice of the people is the voice of God. Ilizwi labantu isisekelo sombuso ayisabhalwa ngabantu besithi sifuna lokho kube nje, sifuna kube lokhetho, sifuna abantu bekhethwe ngalendlela, sifuna basikhokela benze ngalendlela. Abantu mase bekukhulumile, sebekhulumile kula muntu ongakuphikisa lokho.
Siyabuzwa kakhulu ke baba Gawule, sicelubambe khonapho. Sike sibize ubaba uButler Tambo. Umnumzana uButler Tambo ingcwethi kwezombusazwe.
Engubonayo okwamanje mfowethu Dube ukuthi ibutho lona ngesekelo sothi sombu isekelo lesi esisebenzisayo sombuso ikuthi lona luvunyezwa vele kungena lapho esingathi ngama-civilian affairs. Amabutho wona kumele ehlale emabharakini kanjalo kabenanga engenele konke okwenzakala kwezepolitiki. Okwenzakalayo khona kuyana ngoNovemba kwakungavunyezwa kanjalo kwakungekho emthethweni. Esikukhangeleleyo yukuthi amabutho wona ehlale emabharakini avote njengabanye abantu bonke bengangeneli. Kodwa inkinga yukuthi bona sebebuye bangenela ikakhulu okwenzakala ngoNovemba 2017 abantu bona basebekusekela khona kuyana. Kodwa khonokho mna ngikubone kusenzakala ngoba kathensi omunye ophethe umnumzana uMangakwena sethina kuzawuba ngama-free and fair election. Kusho ukuthi abebutho bona bazamele bezimele bebodwa bengangeneli kundaba zombusazwe.
Ye, wothi ke ubambe khonapho baba Tambo. Sithathe ubaba u-Oscar Ncube ukhona ecingweni. Baba Ncube, sawamukela kuhlelo. Ibutho lizakwenzani lo nyaka kukhetho olubuyayo?
Ngesimo engikhangele kiso njalo ngikhangela ngendlela ubaba uValerio Swanda ayiyo yona, kangiboni ukuthi kungaba lodlakela emasotsheni. Ngikhangele nginanzelela ukuthi yena isimo sakhe kusukela ekuqaleni, mina ngumtade ngiwobserva kakhulu isikhathi esidlulileyo, ngikhangelela langohlangothi adevelekilo engakhangelwa lokuthi anike isicoco lokho eyekelwa. Ngiyakwazi ukuthi uyalwazi uhlupho lwabantu ukuthi lungakana nilungathi. Akasoza amukele ukuthi yena asebenzele iphathi esikukhulekelayo njalo engikukhulekelayo ukuthi ananzeli yena ngokwakhe. Ukhangelele ukuthi abantu bonke vele amehlo abo akuye ekhangeleni ibutho lethu. Uza kuba ngumzikela, nxa ngikhangelele inhliziyo yami ngitshela ukuthi uzaba ngumzikela oqotho. Amboni amasotsha ukuthi azangenele ekutheni onqobuleyo nguphi, kodwa engikukhuthazayo labo nxa belalele abangamukeli oza kuthi uma ethungamela abe le ngqondo yona le yadile kamgabe. Lanxa kutheni, lanxa kuthiwa uvotelwe, mina ngiyakhuthaza ukuthi bamkhuphe. Sifuna umthungameli olalelayo ohloniphayo okwaziyo ukuthi uthungamela abantu bakaNkulunkulu. Ayikhona ukuthi yena abe sezizalo khona kokukhunywa umgaba athi abantu bami ilizwe lami. Wakwaba labantu uNkulunkulu engonkulu abantu singabakaNkulunkulu, ayikhona bomuntu.
Sibuyele kubaba uGawule. Baba Gawule, yazwela lapho uyakhuluma uNcube, akumphendule khonapho.
Uyazi into ekhulunywa nguNcube ngiyayithanda, izikhulumi zonke lezi ezikhulumile zikhulume into engiyithanda, kodwa ngathi ukuthi egibsi ngeke ngikhulume enye indaba la. Uyabona upresident uEmmerson Mnangagwa uzakwenza imbali kuhistory yeZimbabwe esabekayo. Esabekayo ngoba konke lokhu kuvulile amasango wathi umkhankaso lo kawube free and fair. Njalo utsho khonoko katsho ukuthi and futhi lanxaka that is walking his talk ukuthi akwenzakale khonoko kulokuthula. Ama-observers abuya sibezozikhangelela ukhetho and akula nto esifishwayo la. Ngokunjalo khangela futhi ukuthi ibutho lethu likhokhelwa ngabantu abanjani. Amadoda abo Vilarius Vanda abanembali engithanda ukuthi ikhuluma amadoda la akhulumayo la ukuthi amadoda aziyo into ayenzayo professional.
Siyabuzwa kakhulu-ke uthi mthatha ubaba-ke busekuchungeni lezimasiza.
Hey, udaba lolu kulalapha olujabulisa khona kodwa kube lalapha futhi olungethusa khona mina. Ngoba uma ngithanda ukuthi ngikhangele kakhulu ibutho lethu esilalo kathesi, uma ukhangela ama-generals afola leli butho esilalo, ngabantu abaloyalty ephathini le ebusayo kuZanu abangamamemba ngezethenjwa zeZanu.